Ikhansela yobulawayo ihlalezele ilisebenzela kuhle. Singamakhansela alobuntu azwayo, njalo sinabantu abasebemahofisini abalobuntu njalo abayisaba ubugebengu be-corruption nani nani. Lokho sesikubona kathesi lokho. Ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hhayi akudodwa nje sokujikela umuntu phakathi uthi sengukhansela. Ngoba uba ungikhansela uyabe usuthiwa uyi-city father, ungubaba wedolobho. Thonxa usuthi ngukuphoshela ongabantu nje ongakhaleli ukuvela ngaphiya ngaphi, umuntu ongena ngisho ezinye indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanselini. Seqasha ukudistoba naye ikhanseli ingehambi kuhle. Kanti abona kabe inoba kugambeni isizibuya lapha kobulawayo shuwa sizocina sethu aphontela ama-commission nani nani. Kanti khona kuyinto embili kodwa kungena kudala kuyini. Sisiyavota singavoti kuhle sibe ngufaka nje abantu bahlayana.
Singathi wena ubona zani-ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka amakhomishina yini?
Into esobala lapho ukuthi amakhansela wethu amanye hayi icapacity kabandla. Mina bengifisa ukuthi ngabe kuyafika ipoint edayi labo abanye amakhansela abayenzela ubudlongodlongo lobo babe bemisha eceleni, kodwa kuhle kube lokhetha masinyane ukuthi abantu bafake amakhansela oqobo abazakuqhuba i-agenda yakobulawayo, abazakuqhuba i-agenda yemathreningi. Abe bengisaba lapha ukuthi iqiniso likhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho ubuyiloja. Xa sesifike laphana sekuqala ukushayela imithetho wena fethe kuthi hayi igebi sesifika ngo-9 iloku sesizasho yani njani awusasho lokwayenza iyaloja lingiloja lihlale lililoja wena ulandlord ube ngulandlord that's it. Lapha kobulawayo lapha singapha yekeka sike sizuse lathi sibenze okwethu.